Khona kubuhlungu kakhulu ukuthi abantu abanjengabo udokotela labongikazi bekhalale umsebenzi ngesikhathi ilizwe limi limunyuli nje ngemkhuhlane lowe coronavirus. Singakukhangela ngalokho ukuthi ethically ngesikhiwa ukuthi ngesihawu kunzima ukuthi civil honesty bakhalale umsebenzi labo dokotela ngoba abantu bazakufa. Kodwa ngeqiniso elikhona imali abayiphiwa nguhulumende siswami ngayi kayihambelani ngitsho. Likhangele okokuqala i-risk ekhona ekusebenzeni le-coronavirus. Wonke isikhathi abasichitha bexukuxana labantu lani le mali uhulumende athi uzabanika yona noka kuhambelani ngitsho uhulumende akabazweli ones. Kuleta khonapho bathi baphiwa ama-$75 abangasoze babahambe esandleni azangena emakhadini bezabhoda izitolo, izitolo ziyala ukuwasebenzisa lawo makhadi ngoba kwamaqini kwabe kungasoma-$ okwamaqini. So ngokubona kwami sibili singathi ngesilungu ba-justified ukuthi bethathe ilungelo abalithethe ukuthi benyike ngiso uhulumende. Ingxenye kakuboni uduba abalalo maybe ka-understand i-situation abakuyo. Nxa maybe bengastraka ngale ndlela incane uhulumende uzabazwisisa. Akulanto ayiyenzileyo ngale imali athiwa ifake lonesi. Imali ye-coronavirus siyayibala iyangena emaphepheni evela emazweni. Kathi izasebenza nga nxa ingasasebenzi ukuncedisa bona laba abantu abatshona bexukuxana labantu abaphethe umkhuhlane we-coronavirus.
Kuyini okunye uhulumende abengakwenza ukwengezelela izisebenzi zakhe iholo? Bekungasilo nyathelo elihle yini leli?
Kuphose kwaba kuhle ukuthi uhulumende athi uyangezelela izisebenzi zakhe iholo esithi uyabanika ama-$. Yiyo yodwa indlela abantu beZimbabwe abangabuya bavuke baphile ngayo sisi. Kuthi nga uhulumende uyaholisa izisebenzi zakhe nge-$ lamaqini beliphiwe ezandleni, belibambe ezandleni abantu bayezibonela beyiphethe imali ukuthi bayenzani ngayo. Ngoba abanye bafuna ukuyashopa ngaphandle kwelizwe, abanye bafuna ukuthenga ebantwini abangela maswayibhi lento ezinjalo. Nxa kungaholiswa ama-$ ngokwawo, abantu bengaphila mbijana. I-problem ekhona yiyo yena le e-dollar lakithi leZimbabwe. As long as abantu behola lona, akulanto ezahamba. Uhulumende wayezamile sibili indlela e-right ukuthi kubuyiselwe i-dollar leZimbabwe. Kodwa libehlule ukuthi baliphilise i-dollar leli. So as long uyilo leli dollar eliwansuku zonke, akulanto ezahamba. Alike limi dola likhitshwe abantu babuyele ku-America US$ sime ngebhondi lele leZimbabwe ngoba akulanto eliyenzela abantu. Ingxenye abantu bengaqala uhola iusa ngokwalo impilo yabantu ingaba ngcono.
Ubona kusenzakalani kwezomnotho welizwe? Izisebenzi zikahulumende seziphiwe leli holo.
Uhlupho olukhona ukuthi as long sisebenzisa iZimbabwean dollar i-bond note, intengo yezinto kayisoze ime ukukhwela ngoba nxa i-bond note lisiwa liqathaniswa le-$ intengo ziyakhwela ngoba bonke abathengisayo bazama ukumecha i-$ ngenxa yokuthi elaki imali yakithi iyehluleka ukuthi ime ndawonye izwakale ibe yimali. So kuza kuba wesi abantu sebeholiswa yena le imali okumele beyiswayipha, wonke umuntu esebhode ethwele amakhadi okuswayipha, idola liyakuwa ngamandla lele leZimbabwe, kutsho ukuthi le ntengo ziyabe zilokhu ezikhwela. Kodwa abaphethe ama-$ intengo iyasala ilokhu injalo ngoba ungakhangela lakathi sisinkwa nge-$ siyi-$0.80 kumbe $0.90 lapho esidura khona. Kodwa ngebhondi notisise kubo 70 bhondi, 80 bhondi, kuzama ukuthi kuzama ukulinganiswa le $1. So as long as idola leli limile linje, abantu sebeholiswa imbijana nale ama-$ behamba kwayaswayipha, intengo zizakhwela nsuku zonke ngoba le dola liyabe lisifa nsuku zonke. Aliphume nje iZimbabwean dollar behlala phansi bethi ngesilungu go back to the drawing board, becabangisisa ukuthi benzani. Kulokuthi bebetshintsha ama-policies nsuku zonke okwenziwa ngumanguja lomthuli akusoze kusebenze. Abalikhiphe idola behlale phansi belicabangisise kutsha ukuthi liphenduke kuhle, sithi liphenduke sibe yimali yakithi, kodwa liphenduke libe yimali ephilayo, hhayi lele silalo kathesi.